Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela ku Studio 7 lamhlanje ngomvulo ekuseni mhlaka 3 Mbimbitho 2019 ngupracticus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, ababamandla wezokholo lwesiKristu bakhuthaza ukuthi inkulumo zokulungisisa inkingo ezibhekane lelizwe zingenziwa phakathi kwamabandla ezombusazwe kuphela, kodwa zikhokele abohlangothi zonke zempilo. Umfula umbembeswana osesiqintini sekhezi uthatha isakamuzi salumango, umnumzana Nathaniel Fuyana wahle wagalula wafela khonapho. Iningi labaphila le mikhuhlane engeselaphekiyo bathi sebeseqisa ukunatha amaphilisi loba imithi okumele bayinathe nsuku zonke, ngoba bengesenelisi ukuyithenga emavinkilini athengisa imithi lamaphilisi eyamafamasi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abamabandla ezokholo lwesiKristu bakhuthaza ukuba inkulumo zokulungisisa inkinga ezibhekane lelizwe zingenziwa phakathi kwamabandla ezombusazwe kuphela, kodwa zikhoqele abenhlangothi zonke zempilo. Lokhu kuphume emhlanganeni wabezinkonzo ukuhlaziya ngengxabangxoza eseZimbabwe okusokulomkhuba wodlakela osoluphazamisa intuthuko yesimo somnotho elizweni. Lo mhlangano wenziwe phansi komanyano oweCivic Society and Churches Joint Forum eHarare. Umfundisi Angleton Sibanda, umgcini sihlalo walumanyano elizweni lonke jikelele njalo engumqondisi wenhlanganiso ekhuthaza ukuthula yeShalom Project yakoBulawayo, uchasisa kabanzi ngokukhathazeka kwabo ngokwenzakala elizweni okubenze baphuma lalinkuthazo.
Ingxabangxoza le esiyibona eZimbabwe kusukusela ngo-1980 kuze kube namanje, sibona abantu usilento esithi na lusiko kumbe iculture yodlakela ukuthi kasikwazi ukulungisa izinto singalwanga. Khathesi sibone mhla ka-14 to 16 January abantu bechisa izinto, bechisa izimota, bechisa imizi, besithi bafuna ukungezelelelwa iholo, besithi bona imali abazitholayo kazisenene. Sabona amapolisi eshaya abantu. Khona lokhu kusithethina isisombululo salo sokuqeda lolu dlakela yokuthi abantu sifunde ukuhlala phansi sikhulumisana. Ngo-1980 kwaba lokukhulumisana, ngo-1979 okwazala iZimbabwe. Ngo-1987 kwaba lokukhulumisana okwazala i-Unity Accord. Saba lokukhulumisana ngo-2008 okwazala i-GPA, saba le-Inclusive Government. Lakhathesi sithina kube lokukhulumisana. Kodwa uhlupho yikuthi kukhulumisana lokho esikubaluleke okwenzakalayo ngo-79, lango-87, lango-98, bekungokwama-politician. Behlala phansi bodwa bekhulumisana bona bodwa, bephanana izikhundla bavumelana ukuthi wena suzaba ngu-vice president, wena uzaba ngu-prime minister. Baqeda lapho basebenze bangehlulana futhi kudilike. Kanti sikhuluma ngokukhulumisana okugoqela wonke umuntu, abaza ama-NGOs, ama-civil society, izakhamizi, abalimi, abakhokheli izigaba ezigabeni, ezabelweni, izinduna zakithi, sonke sihlale phansi. Siqale sivumelane ukuthi kahle kahle isinto okuthiwa iZimbabwe kuyini, njalo kuyini okungumgomo okuthiwa i-national vision okusihlanganisayo, sikwazi okuzasenza sizivume ukuqala ukuthi singabantu, bese usithi konke ukucothufana sikwenzayo sikwenze sikhangelele ukuthi siphume lomgomo ozayakha isizwe sakithi sibe ngumuntu munye, hathi lokhu ukukhulumisana ukuthi bahlala phansi baphanana izikhundla kuphelele lapho.
Lo ke bekungumfundisi u-Angleton Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeCivic Society and Churches and Churches Joint Forum. Uzulu wemangweni wembembeswana eKezi ukhala ngokuthi uhulumende akabanaki njalo akaqhakathekisi uhlelo lokwakha ibholoho emfuleni umbembeswana. Laloba lumfula kumgceke ukuthi usuyingozi enkulu osuthethe imphefumulo yabaningi. Kunje uthethe umoyo umnumzana Nathaniel Ufuyana obezama ukuchapha esiya esililweni sika babomncane wakhe elonkosikazi wakhe. Ungcono nje ukuthi unkosikazi wakhe usindile kulingozi. Asizweni isinini somufi umnumzana Magwegwe Mbonisi Fuyana elandisa ngalesi sika.
Insumansumane eyenzakale esigabeni sembembeswana eKezi lapho okushonele khona ubaba okuthiwa nguFuyana uNathaniel Fuyana emanzini ngolwesihlanu mhla ka 16 esiya emngcwabeni ukuyangcwaba uyise omncane. Kwaba buhlungu kakhulu ngoba wayehamba lonkosikazi wakhe bangena bonke bathathwa bonke emanzini kodwa unkosikazi wakwanisa ukuphuma, wayenelisa ukuphuma yena ubaba wasehamba nomfula. Umfula usuqeda abantu ngoba usechitheni ledamu, idamu lembembeswana. Akula maplans ayenziwayo igovernment kodwa abantu bayaphela kuyo ndawo. Lo mfula usungathi ungosiqeda abantu ngoba umnyaka neminyaka ufa umuntu ethathwa ngamanzi kuleyo ndawo.
Uhulumende yena uthini ngalolu hlelo lwebholoho lembembeswana?
Into esuka idanise kakhulu ukuthi abantu balivotela lelibandla elibusa elimuzano for 40 years nawo leli bridge lokho linjalo lokuliqeda abantu, akula action ethathwayo. Lokho kuziswa ubuhlungu kakhulu uma sikubona kusenzeka kule ndawo yakithi.
Sizwa kuthiwa labantwana besikolo vele bagcina sebengasayi esikolo ngalesi sikhathi. Fuyana,
labantwana uma lo mfula ugcwele abaye esikolweni, intuthuko iyasalela emuva. Into ezwiswa ubuhlungu kakhulu ukuthi le ndawo isigaba sembembeswana ikhona lapho kuzalwa khona umama uMafiana, uJoana Mafiana, uMother Zimbabwe. Kodwa intuthuko isalele emuva kakhulu, abantu bakhona abayazi nje into okuthiwa intuthuko. Kodwa ama-leaders akhona inkakhulu into esiyiswela kakhulu ukuthi izithembiso zihlala zikhona kule bandla elibusayo eliyizano, kodwa ayikho impumelelo kumbeni imizamo yokuthi kuthuthukise le ndawo.
Lo ke bekungumnumzana Mbonisi Magwegwe Fuyana olesinini esithethwe ngumfula umbembeswana eKezi. Okwamanje ke sesifike esigabeni sethu lapho esikhangela khona ezindabeni emaphephandabeni. Kuphephandaba ele Herald bakhokhela ngodaba lukankosikazi Auxillia Mnangagwa, umkakhe umongameli Emmerson Mnangagwa, yena-ke okhuthaza abezinkonzo kanye lamankampani ukuthi basebenzelane lohulumende kanye lohulumende wezabelo ukuze kuphumele amacebo okulungisisa ukonakala kwezemvelo. Lokhu kuphume kuphephandaba le-Herald. Kuthi-ke kuwe-Herald njalo usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, uGovernor Dr. John Mangujka, ubikwa ezamiswa phambi kwedale kwekomiti yedale lephalamende ebona ngeze public accounts ukuze achasise okuningi akwethule ku-monetary issues policy. Eli ulaleleyo ngumsakazo we-Studio 7 eye Voice of America, sisakaza sise-Washington DC. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inani labafele engozini zesavunguzane esilezulu lomoya omubi wama-tornadoes ehlasele isabelo se-Alabama khonapha eMelika sezifike kwabalishumi lanye 14. ibandla lezombusazwe ele Freedom Party yilo elibikwazele ngobe ukhetho lokudinga amalunga edalela eParliament kwele Estonia olwenziwe izolo kodwa izikhundla ezitholwe yileli bandla azenele ukuba libumbe uhulumende lilodwa sokuzamele libumbe uhulumende womanyano lilenhloko kahulumende elithole izikhundla ezithile kodwa eziphansi kwese Reform Party. Iningi labaphila lemikhuhlane engaselaphekiyo bathi sebeseqisa ukunatha amaphilisi loba imithi okumele bayinathe nsuku zonke ngoba bengesenelisi ukuyithenga emavinkilini athengisa imithi eyamafamasi. Isibiza intengo ephezulu kakhulu abanye bethengisa njalo ngedola leMelika kuphela. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Iningi lalaba bantu abahlaba omkhulu umkhosi ngasebetholakala belemikhuhlane egoqela owechukela, i-high blood pressure, i-anthritis leminye etshiyeneyo. Unkosikazi Lucia Moyo wasemzini weMelbourne eHarare uphila lomkhuhlane owe-BP kanye lwamathambo asebuhlungu i-anthritis.
Ukuthi uthole amaphilisi okwakathesi kutho ukuthi sokumele uyodinga yona imali eyaphandle le abayitshiyo abayithi yi-US. Amaphilisi ungayadinga ungazuza i-prescription ahambe emafamasini bathi $10. Nxa sebeyiretha ngemali le lapha eyakithi bathi $33. So uzoyenza njani? Nginguticha ngumuntu nje wenza okungisebenza nyana okungela mali bethi $33. Ansoze ngiyeneli ukuthi ngithenge umuthi wona lo ngoba imali yakhona iningi kakhulu.
Uphila ngamaphilisi unkosikazi Moyo kodwa athi okwamanje akasenelisi ukuwathenga ngoba abawathengisayo bebiza ngedola leMelika yena anganelisi ukulithola.
Wena uyabungelayo imali leyo, iphilisi likuphelele phakathi kwesikhathi, so uzasila njani? Xa sizasila njani singela maphilisi? Sicela uhulumende akasincede angenele abone umuma ukuthi umuma awumanga kuhle. Abantu abaningi njengoba ngisitsho ukuthi sebesifa ngenxa yemaphilisi bafele ezindlini. Uyabongela sinini? Uyabongela umuntu okuncedayo? Uyagcina usenzani? Akulenye ngenye indlela ngaphandle kokuthi bakuficukumile ngenxa yokuthi uyabungela unganatha amaphilisi. Amaphilisi wona umthetho wathi natha nsuku zonke, wena uyakhanya futhi ususecitha ngenxa yokuthi uyehlulekile ukuthenga.
Umnumzana Victor Dube ophila lesifo sechukela le-high blood pressure laye uthi usesehluleka ukuthenga amaphilisi okumele awanathe isikhathi sonke.
Ngithwala $200 izawumele igcine mina lemuli yami labantwana bane lomfazi ukuthi singusikisi sonke endlini. Singaya kuma drugs engiwanathayo mina kathesi ngihamba khona ngale besithi ngithenga ama drugs ngayiusa babe sithi sinike 25 kumbe nxa kuyibhonje nale bethi sinike 100. Kutsho ukuthi kukhona nxa kumele nginathe ama drugs ona lawa ngiwathenga ngemali yami kutsho ukuthi kukhona endlini kusukule 200 minus $100 sokumele sikwane inyanga iziyophela ku-$100.
Uveze ukukhathazeka okukhulu ngalesi simo uDube ethi akasazi ukuba enze njani.
Ngithwala $200 izawumele igcine mina lemuli yami labantwana bane lomfazi ukuthi singusikisi sonke endlini. Singaya kuma drugs engiwanathayo mina kathesi ngihamba khona ngale besithi ngithenga ama drugs ngayiusa babe sithi sinike 25 kumbe nxa kuyibhonje nale bethi sinike 100. Kutsho ukuthi kukhona nxa kumele nginathe ama drugs ona lawa ngiwathenga ngemali yami kutsho ukuthi kukhona endlini kusukule 200 minus $100 sokumele sikwane inyanga iziyophela ku-$100.
U-Dr. Henry Mazorera ulandisa ngengozi ekhona nxa kumele anathe imithi yakhe sikhathi sonke esesehluleka ukwenza njalo ngezizathu ezehlukeneyo.
The problem with this is if people skip doses or don't take their medications continuously as prescribed.
Nxa abantu bengasanathanga leyo mithi kudala ingozi enkulu kusuka kube lenkinga eziningi. ukubalisa ukungasebenzi kuhle kwenhliziyo. Abanesifo sechukela sebequnywa ezinye izitho zomzimba. Abantu sebebhekane lobunzima bokungasebenzi kuhle kwezinso zabo. Lokunye konke lokhu kubangelwa yokuba abantu abanganelisi ukuthenga leyo mithi ngemali yakwamanye amazwe.
Kodwa umphathintambo ogatsha lwezempilakahle uDr. Obadiah Moyo uthi kuyimfanelo ukuba bahlawulise ngedola leMelika abamavinkile emithi. Ulandisa ngamanyathelo uhulumende asewathatha ukuqeda lolo dubo.
The general policy, the general tendency has to be we accept medical aid cards.
Emthethweni kumele semukele ama-medical aid. Ngoba abagulayo bevele behlawula imali zabo kuma-medical aid societies.
Ingcwethi kwezempilakahle zibika ukuba imikhuhlane engathelelanwayo njalo ingelapheki yiyo esibangela isilinganiso esedlula kancinyane amathumi amathathu ekhulwini 33% sezimfa kulabo abalahlekelwa yimpilo elizweni. Bathi isimo ilizwe elibhekane laso lapho iningi selisehluleka ukuthenga amaphilisi lemithi sokuludubo oluzokwengezelela isilinganiso salabo abalahlekelwa yimpilo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umphathintambo wezemali kweleZimbabwe uDr. Mthuli Ncube ukhangelelwe ukuhlangana lezizalwane zelizwe lakhe esezihlala kweleMelika umsukisela mhla ka-4 kusiya ku-8 Mbimbitho 2019. Khonapha eWashington DC uzahlangana labantu mhla ka-6 Mbimbitho ngolwesithathu. Le mihlangano ihlose ukukhuthaza izizalwane zeZimbabwe ezisihlala emazweni uba zisungule amabhizimusi elizweni lazo lomdabu kanye lokukhuthaza ezinye izizalwane zamanye amazwe ukuzosungula amabhizimusi kweleZimbabwe. Owesifazane obesethesa umkhokheli wobandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa icala lokumdlwengulwa ubikwa engumuntu obulawa ngumkhuhlane wengqondo njalo amapholisa athi wona akasoze abe esacwayisisa udaba lwakhe. Unkosikazi Nyaradzi Nyathi umangalele uChamisa emapholiseni esithi umbambile nyakenye edolobheni leNothoni. Kodwa-ke ngokubika kwephephandaba leZim Live umamangala kaphilanga kuhle engqondweni. Untungameli Nkomo weStudio 7 ukhulume lo Mnumzana Mduduzi Mathuthu, umhleli wephephandaba leZim Live.
Ufikela phana wafikela amapholisa eNorton umama lowo ufike waprojes i-diplomatic passport which is i-passport leyani ephiwa abantu abaphezulu. La amapholisa eNorton la seyithathela phezulu indawo yakhona ngoba bebona ukuthi balomuntu oqakathekileyo. Yikho-ke basebethatha i-case yana basebeyihambisa eHarare. Yikho-ke lapha sichwayisiswa khona. Bevele sifiso sibile sokuthi noma nini bangambamba uChamisa bamquestion ngendaba yokuthi bambide ngayo. Kodwa-ke kuthe kusenjalo ngendlela engize ngayo umkakhe walomama ubekhathazekile kakhulu esekuzwile lokho wasiyazama ukuthi adinge isigqweta ukuthi likhombisana lamaphoyisa ukuthi lo muntu angaba enenkinga ekhanda sekumele bakunanzelele lokho. But kukhanya hhayi bebengani amaphoyisa afuna ukulandela lokho okukhulunywa umkakhe. Yikho-ke umama kamamangala was here than the chief cabinet secretary for Ms. Expand, the CPNI.
Ngamanyamazi ngendlela oyilonda ngayo lindaba ngendlela olandisa ngayo lo ngumuntu ogulayo bekungayisikho ukuthi kulesandla semfene bakhona abantu ekade bezama ukungcolisa uJamisa.
Hey, sonisandla semfene awungekuthi asikho empeleni ngoba lakho nje ukuthi uyagula engqondweni kungabe kuyikuthi nje ifamily mhlawumbe izama nje ukuthi icishise le nto. Ungathola ukuthi nje akusini intolwane okugula ukuthi ufuna isibhedlela mhlawumbe kukhona okunye ade phezu kwakho. Lokho awungeke ukuthiye phandle ngoba kuyaziwa nje ukuthi kukhona okuzayo kule Congress ye-MDC ezayo and sesizwile ukuthi babezokhona abanika abantu izimali ukuthi bayenze into ezizoyenza ukuthi mhlawumbe uChamisa agcine edliwe kulelo khetho.
Kule mifanekiso ebibikwa ingekamamangala etshone ithunyezelwana ngabantu kubo social media lapha bemhlambaza bemthethisa kabi izolo kodwa esesikuzwa ukuthi limifanekiso kayisiyo ekamamangala kube yikufana manje kwebizo elesibongo abantu basebecabangela ukuthi nguye ungaba uze njalo lawe.
Yes, kunjalo. Kuno umuntu wazile emuli osize kakhulu ekuthini sihlanganise udaba lethu ukuthi sibone ukuthi ubani wenzeni ubani ngubani kuthe leyo mpikisho oyibalisayo ithesi isiphuma lapha kuma-social media ngase ngiyambuza ukuthi kungabe kunguye yini lo muntu wasesiphina hhayi akusuye lo muntu so kukhanya kulo muntu onegama elifanayo lo mamangala lo uNyarazo Nyathi lo muntu kungeke azingikuloma umsebenzi ekadoma unese ekadoma sezithole ukuthi ipicture yakhe sigcwele ku-internet abantu bekhuluma ukuthi awa bakeiphishamiza ngaripha umuntu onje andsoforth so ngibona nje indaba njengani ayinhlanga impela.
Lo-ke bekungumduduzi Mathuthu umhleli wephephandaba le-Zim Live limuzeke lapho exoxa lo ntungameli nkomo we-Studio 7 ese-South Africa.
Oh, no, no.
Ingoma emnandi ngempela ingoma yomdumo wokholo yithi ukholo lwami nyunyuka lalo ngingena lalo ezulwini. Kodwa ke isikhathi sethu asavume ukuba siqhubekele phambili kulolu hlelo. Esingakwenza kwamanje ikuthi sikhangele singekehlukane sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokela lamhlanje. Abamabandla ezokholo lwesiKristu bakhuthaza ukubona inkulumo zokulungisisa inkinga ezibhekane leZimbabwe zingenziwa phakathi kwamabandla ezombusazwe kuphela kodwa sikhokele abenhlangothi zonke zezempilo okugoqela abezamabhizimusi abezokholo labanye. Umfula umbembeswana osesiqintini seKhezi uthatha isakamuzi salomango umnumzana Nathaniel Fuyana wahle wagalula wafela khonapho. Iningi labaphila lemikhuhlane engeselaphekiyo bathi sebeseqisa ukunatha amaphilisi loba imithi okumele bayinathe nsuku zonke ngoba besengelelisi ukuyithenga emevenkileni athengisa imithi eyamafamasi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Asidibaneni kusasa ekuseni.